Abemthokazi Republic Party bathi bathethe ithuba lokulobela umongameli wele South Africa befuna ukuhlangana lequla azalithumela ukuze lazi isimo esibhekane labantu basemhlubulweni weMandebeleni ukuze lingaphindeli lingabonananga labo njengalokho okwenziwe liqula elithunywe ekuqaliseni kwenyanga edluleyo kaNcwabakazi eliphindele ekhaya libonene lomongameli eMason Mnangagwa kuphela. Umongameli weMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo, uchasisa ukuthi kungani labo befuna ukuhlangana lequla lebandla ele-ANC.
Ebe sikuveza encwadini yethu ukuthi indaba yaseZimbabwe kayisozilunge nxa umhlaba umbamazo akhelane lathi ekhangelela phansi uhlupho lweMathebeleland kumbe ngitsho leMthwakazi okuyilo olukhoza kanye uhlupho lweZimbabwe. Kungakho ke nje njengeMthwakazi Republic Party thina sithi hayi abakaqalisi nxa bengeke badinga thina ngapha njengeMthwakazi Republic Party lamanye ama-organizations akhona kwelikaMthwakazi. Sinanzelela ukuthi ibandla leZANU-PF ngesikhathi South Africa ingakatholi uzibuse lasebenza lebandla le-PAC bederayila inkululeko ye-South Africa kathi ibandla le-ANC lihambisana lomkhonto wesizwe ngapha libambisane leZaphu leZipra basebenza ndawonye ukuze kukhitshwe uhulumende wabamhlophe kwele South Africa. Ngokunjalo thina sithi kuluma akula ngisho lo yedwa omele indaba yesindebeleni kukhulunywe kuzokhulunywe ngendaba zombhuqazwe owabulala abantu bakithi abayedlula 100,000 ngo-1983 kusiya ku-1987 okuyilo uhlupho olumqoka edabeni lweZimbabwe nxa sikhangele iMathebeleland leMashonaland.
Olwela amalungelo oluntu umabhalane we-ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ibandla le-MRP lithethe inyathela elihle ngokulobela umongameli wakwele South Africa.
Kuyinto enhle abayenzileyo ngoba uzathola ukuthi uma izinhlanganiso ezivela kulomhlubulo weMathebeleland zingasazange zabhalela ama-envoys la ngabuya aphelele esozibele. So mbona ngazathi uma inhlanganiso zangabhala zibhalile kuba yinto enhle ngoba kubanika ithuba lokuthi la bephresente ikhesi yabo ngoba ungakhangela kugcina sokuphuma inarrative yesozibere kungasaphumiya ngapha wayilista abantu ngabhala ngoba behlukunyezwe kakhulu. Ungakhangela ikidnapping eyenzakeleyo umntuzi wakhamba wakhitshiswa ikhoti ukhitshwe ngapha. So yonke nale into kuyakuqakathela ukuthi abantu bangapha labo bezikhulumele ngoba umlomo.
EZimbabwe umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usuthe wasolwa kabanzi ngumhlaba jikelele ngoba kulabantu abahlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo kusephulwa ilungelo loluntu okudale ukuba ele South Africa lingenele kwaba lequla lakuqala elize eZimbabwe labuyela lingahlangananga lenhlangano ezilwela amalungelo oluntu kanye lamabandla aphikisayo. Ensukwini ezimbalwa ezilandelayo kulelinye njalo iqula elikhangelelwe ukuza eZimbabwe lizohlangana lohulumende lenhlanganiso ezehlukeneyo lapho ibandla le-MRP eselicele ukuba lalo lifuna ukuhlangana lalo ukuze batsho okuhlupha umthwakazi ngoba imvama yikuba lokhe kwaba lamaqula aza kuleli abatholi muntu obamelayo. Kodwa ke umongameli Mnangagwa labebandla lakhe eleZANU-PF bahlala besima ngelokuthi akula kwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe njalo akula okuhluphayo. Yena uthi njalo inkinga enkulu esibhidlize umnotho weZimbabwe izijeso zomnotho ezafakelwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga agoqela eleMelika, iBhilithani lamanye. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.